Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, kuphume ukuthi abesifazane bayancindezelwa ekutholisweni umhlabathi obiza bona. Isilinganiso esilitshumi lasithupha ekhulwini, i-16% samasimu, yiso esisezandleni zabomama, okuyisilinganiso esincane kakhulu. Ekhuluma ngemva komhlangano lowo, uNkosazana Sukoluhle Ndlovu uthi omama abalalwazi olwaneleyo endabeni zomhlabathi.
Omama yibo abangala information efaneleyo, bagcine besehluleka ukuthola ukuthi ama-estates nxa obaba sebedlule bayenelise ukuthi bawarejiste ngomana babe bengela mali efaneleyo, njalo futhi lokuthi bathole i-lands emakhaya. Umuntu ongumama kuvamile nge-culture yethu ukuthi omama kabamelanga babe ngama-land owners ngenxa yokuthi ngendulo vele obaba yibo ade kumele baziwe singabantu abamele babe yibo babazi isigaba izinu le-land.
Kule migoqo eminingi ehlangana labomama, iningi layo itholakala kubomama abashadileyo abagcina bengelabufakazi bokuthi bangabanikazi bezindlu abahlezi kizo lomkabo.
Omama kabazi imehluko yemtshato, ngabayazi ukuthi imtshato leyi imenjani, ukuthi inzuzo kamama kuyini emtshatweni. Nanxa ethenge indawo yakhe, ukuthi ubaba nxa sebehlezi bebonke kumbe bakuthenge bebonke, kutshoni le mali yokuthi bayerejista ama-properties abo ngendlela eyiyo. Ubaba uyenelisa ukuthi abe nabomama abaningi, kodwa ehluleke ukuthi alungisele omama bona labo kumbe umama yena lo avele ekuhleli naye. Lalapho nxa umama elotsholwa, kwesinye isikhathi izihlobo ziyamphika ngoba uyidala umtshado lwana ofunakalayo elizweni. Abesithi umama ube lotsholiwe ezilobaba for 20 years, ethe sehlezi layo ubaba, kwethule ukuthi kube lobufakazi obufaneleyo.
Intsha layo ikhala ngokuthi kayilalo ilizwi kulolu hlangothi ngoba labo balesifiso sokuthi babe ngabanikazi bomhlabathi, amasimu loba izitanda zokwakhela izindlu. Osakhulayo uMelusi Mpofu upha umbono wakhe.
We are economically challenged, so when it comes to ukuthi sithuthe kwanise ukuthola like amasimu kuzokhava ukuthi imali abazifunayo ngemali thina esingathi sinayo vele akuhambelani. So it makes it even more difficult ukuthi thina sikwanise lathi sisithenge amasimu lawani.
UMnumzana Njabulo Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngolwazi ngoba isikhathi esiningi yibo abaphila isikhathi eside ukwedlula obaba.
Ngathi mina siyananzelela ukubana lapho sivela khona njengabantu sivela endaweni yokungcindezela abesifazane, ikakhulu emalungelweni abo okuba lezifuyo, okuba lezindlu, okuba lendleko labo abangaziphilisa ngaso. Kungumlando wethu njengabesilisa ngoba singananzelela omama bayaphila isikhathi eside kulabo baba. So kungangokuthi obaba sebetshonile, omama yibo abasalayo, mhlawumbe yindlu igcine sithathwa izihlobo zakobaba kumbe igcine sithengiswa kumbe igcine sithathwa ngamakhansili lapho omama behluleka ukubhadala izikweleti. So kungumlando ukuthi khathesi sithathe sibe nomlando wokuthi singenele kudaba lolu.
Yini okusamele kwenziwe ukuthi kube lokulingana kwamathuba abesilisa nabesifazana ukuze kungabi lokuhlukunyezwa kwabesifazana loba ukwephulwa kwamalungelo abo? Iningi lithi kumele kungenele abenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ukuze kuqondiswe lokhu, omama bathuthukiswe ukufika esibangeni esifana labesilisa, ikakhulu ekubeni lomhlaba obiza bona. Inhlanganiso ye-TIZ ithi isebenza labomama ukuthi ibahlomise ngokungaphathwa kuhle okwenzakala empilweni zabo, emizameni yokubonisana labo ukwenqabela ukuqilibezelwa kwabantu bonke lokwephulelwa ilungelo labo. Ngimele iStudio 7, ngiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.